ye mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baqotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plazi selithathwa njalo ukuthi iplazi lelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufune ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yizo ezilithathwa zibe le ndawo yokuhlala laba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yibo abadubekayo besiya phambili uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le abeyitshela abantu wathi uyayenza ngoba izisebenzi zemapulazini vele zalimala kakhulu bonke abantu abesebenza emapulazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana
umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethandaba kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le
ye lokhu kubonisa ukuthi vele sinelizwe elingalamthetho uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela sisantana awulandelwa vele umthetho eZimbabwe khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuthiwa ngabaningi ukuthi ilizwe kalilamthetho
sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe
ye vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lo mnotho ikhonapho ukuthi amalungelo kawananzwa amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho so ke kulohlupho olukhulu kakhulu vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza kulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele